akulanto ayodlala ngabantu into nya inje inje nxa usenzinto enhle abantu bonke bebabangenasizathu esokuthi noma kukhiphe embusweni uPutin usebenza kuhle nabantu bakhe njalo kuyabonakala ubana umnotho khangela ngale sikhuluma so imali yabo icinenge over 50% nje ever since even impi le Ukraine iqalisile ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge-more than 2% ngiyabona ngibe 2.96% i-GDP yabo nxa ukhangela ukompare amanye amazwe anyabo Britain e-Britain iku-0.6% e-Europe igoqelele injana i-Europe yonke iku-0.9% kodwa kuphuthi ngale e-Russia baku-2.96% so khonokwana yeziningi izinto ezizukuthi abantu vele bethi hayi nasi indoda ngawo-ke ngasifake imijogwe isebenze emphakathini akula kuphekwa kukhona lokwana ngama-narratives abuya labo-amerika laba lamanye amazwe lawa avele belisana le-russia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe kuthiwa khona kungena i-puppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda kodwa-ke akunjalo e-russia abantu bazikhethele abakufunayo
ye nxa sesikhangela phela kuyaphala lokwenzakala ezimbabwe akunjalo goleti kuliweza kuthiwa-ke hey kulo khetho kwathinitini nxa soluphuma ukhetho uzokuthiwa ibandla le-ZANU PF umongameli usenqobeleni balani khonokho
khonoko lakungapha kithi uyabona into enhlala ngitshela abantu abanganazeleliyo yikuthi khona i-ZANU PF iyasebenza la bantu it's in touch with the people ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke inhlanyelo babelazo ama-fertilizer balawo inozen izifuyo balakho konke lokwana kunesesithethwa libandla ele-ZANU PF yabelibusa pho-ke abantu nxa bethole into zonke zona leziyana isidinge kobana esizaba khona ukubana bayivotele out bayisuse ye emathawuni ngabe antu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi kona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zona lezi ezizokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkonomi akulamisebenzi akulani noma nje kuyizinto ezingasoqhenisa zona lezo.